Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mabasa 2018 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunandzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela abantwana idili eHarare lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe kusasa.
Enkundleni lapha emthethwandaba besikhangelane lodaba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe lo-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo.
Umkhokeli welinye lamacele e-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba waphezulu oyehighcourt lamuhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwesilinganiso sabantwana abaqhubeka behlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlengulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulela amazwi kumbiko wakhe emkhosini wedili alenzele abantwana enkundleni ye-City Sports Center eHarare ukwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abavele ezigabeni ezilitshumi zelizwe bamkele ngenjabulo enkulu ukufika kukamongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende eCity Sports Center. UMnangagwa uthethe leli thuba ukuxwayisa abazali ukuba banakekele abantwana ukwenqabela ukuhlukumezwa kwabo.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunandzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Esinye seziphathamandla kugatsha lwezemfundo umnumzana Paul Damasani ugcizelele amazwi kaMnangagwa. Abantwana bakhuthazwa ukumangalela labo ababahlukumezayo ngendlela ezehlukeneyo ebadaleni lasemapholiseni kungelani lokuba ngubani okwenzileyo lokho. Uhulumende yena uthi uzodlala indima yakhe ekuvikeleni abantwana ngendlela ezehlukeneyo ikakhulu esebenzisa imithetho yelizwe. Uthi zizojeziswa kanzima izigangi ezihlukumeza abantwana kungakhathalekile ukuthi zilezikhundla bani kunhlangothi zempilo. Bayaqonqoselwa abantwana ukuthi baziphathe njalo behlukane lezokusebenzisa okudakayo. Bekule micimbicimbi yokulibazisa bonke abakade bekulombuthano ogoqela umculo wengoma zomdabu kunye nomhlabelelo osakhulayo olodumo owaziwa ngelokuthi Killer T. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
IZimbabwe kusasa inanza usuku lokuthola uzibuse loba nje iningi labantu lilembono ehlukeneyo ngaleli langa besithi inkinga ababhekane lazo azikhombisi ukuba ilizwe lathola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Kusasa abantu bakhangelelwe ukuyabuthana enkundleni eWhite City Stadium koBulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kaMongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likaZibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu oza kulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye namabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa, kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likaZibuse thina njengabakwamthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibisukulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane loSibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi khankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasosha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasosha ukuthi balikhulule. Amasosha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa angakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le-independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongu-celebrate ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe be-register ngoba lokhu kuvuliwe. Be-register sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uZibuse wesimachumi amathathu lasificaminemibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe, kodwa abantu bathi akuna nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uZibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi, ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi, amabhanga awalamali, imigwaqo ifile, indlala ibambile, kuthi labafundi abalamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi azilalutho ezingalutsho ngemikhosi yokunanza uZibuse ekhona kusasa ngoba iningi lazo azikaboni ubungcono bombuso weZANU-PF kusukela ngo-1980. Kodwa kulezinye njalo ezithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba abalwa impi yenkululeko banikela impilo yabo ukuze abantu abansundu bazibuse. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebebone ilizwe bephatha uZulu uChapa njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence thina sibona ukuqakatheka kwayo. Ngoba singaqakathekisa i-independence kuyafana nokuthi sesiqakathekisa bona abathi bali impi. Laba abathi bali impi abafuni ukushiya izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe, sokutsho ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasabona ukuqakatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line, thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni, because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo, ukubusa kwangikhona kuhlukile ngoba ababusi yibo abazibusayo, thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibenefitiyeyo njengabantwana abancane, njengentsha, njengesizwe. So i-significance ye-independence elanga lezibusi kanye iquality kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo.
Ingcishi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe leli langa linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona lokuzinikeza okwenziwa ngabalela uZibuse.
Ilanga lokuthakazelela uZibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula, njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababesithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uZibuse wabatsha usekhatshana, njalo leli langa alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence liyilanga elibaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba liyilanga iZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo, esingathi kuzibusa okugcweleyo ngoba ngokubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesikunanzelela kuhle kuhle, akukho ukuzibusa lokuyana, kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu, kodwa sisiya kubuswa ngumuntu omnyama. Ungakho akula sisindo ukuthi kuthiwe sakhululeka, thina silokhu sisabandezelwa ngomunye umuntu omnyama. Ukuzibusa kwethu kulokhu kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe nalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamachumi ayisitshilagalombili. Ilizwe lathola uZibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. UMnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa eNational Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe lelakweBotswana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Direct from Washington, the Voice of America. Umkhokheli welinye lamacele e-MTC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba wephezulu owayekhodi lamhla ephikisa isinqumo selinye icele laleli bandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa esimvimba ukuthi angasebenzisi ibizo lokuthi MTCT kanye lempawu zebandla leli. Ubathabele Masuku usathulela lolu daba.
Obesahlulela udaba lolu e-High Court ngumnumzana Francis Bere, njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya, ngakho-ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo.
Enkundleni lapho emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bebe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimbolo lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo, njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Zotanga lichita sichauya kudare nekuti vakhuphe vakasuyiwa nevamwe vavo.
Lamhla besimthethandaba ngoba uMakhuphe isuwa nabanye bakhe besithi ingasebenzisi ibizo le-MDC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MDC ngubani, ngoba uMakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uTsvangirai. Njalo sithi akula ndingeko yokugijima ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi sizwe isinqumo sodaba lolu ngeviki ezayo.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Thamani Moyo utheka lansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho ngibona ngani njoba angithi akukapheli kuthiwa izaba izangena futhi nge Tuesday lapho kuzaba khona le final esizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owayengumongameli webandla lelo uMui uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulomakhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uChamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kwasekuxotshwa uMakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sixoxa ngelanga lokuthola uzibuse ele independence lona elinanzwa kusasa. Kambe lichoni lelilanga kini njengabasakhulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amafektali abo kwele Zimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi iziphathamandla lezi zingaphumelela ukwenza lokhu. Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwale Melika lapho abahlangana khona labo somabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labo somabhizimisi kweleBrithani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulalutho oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili ngoba indoda edingayo ayitsho angeke idingi hlezi phansi. Ukuhamba kwabo akumangalisi ngingakufaka ngaleyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa anxakwa ukuthi into sezatshintsha. Nxa ezele yona inhle isithombile amajaha ayibonta hayi leya ntombi isithombile, and ungakhohlwa ukuthi khona vele amehlo omhlaba wonke vela de eseZimbabwe akula okutsha abangakuveza. Into enkulu yukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenza ukuthi khona lo muntu olemali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo yokuthi khathesi silanda ukhetho, so baningi abathandabuza ukuthi khona kuyawela ngathi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Phesi Mcijo, ingcwedi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi baza kuya lalo ngoba uzothola ukuthi osemabhizimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Ukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho abansundu kwele Zimbabwe o-Indigenization Act loba nje usanda kuguqulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engikwaziyo ngabosomabhizimusi ukuthi basakhangele futhi lokuthi khona ama-elections bazahambisa njani, njengoba lokungena kwabo bangena ngendlela ekhanya ingaqedakali.
Bakhona njalo abalemibono engafanile kaNdlovu loMcijo. Omunye wabo ngukansila wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibona ngani bakubangenelisa ukuthi bakwenze khona lokhu. Ngisho ngokuthi isituation
nation eZimbabwe andibona yiba basukile bebona umumo seZimbabwe ukuthi abantu bathwele nzima kanjani bafuna imisebenzi abantu bathwele nzima ngesimo lesi esikhona esisiya kuso lesama elections sibangathi bekhulumisana labo ukuthi babuye uelection isedlulile mbone ngani bangafuzi
osekela ibandla lezano PF umnumzana Believe Gawule laye uthi zisebenza kadalala iziphathamandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwabanye amazwe
into wayenzayo sibili izaluthola usekelo olukhulu kakhulu kuba amabhizinisi ngoba umpresident uhle waseqala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasana ama-investors ababuye bezoinvesta eZimbabwe.
Uphinde wathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Yibo abantu abasupportetha inhlelo zethu ezokuthi ilizwe lethu lithuthuke phasi phambili ngoba bona bafuna ukuthi ngelilanga kodwa abakukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lakho lokho kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwala kuhlale izinto zihlala zilukhuni eZimbabwe bengavumi njalo ukuthi sokulo tshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
Undlovu uthi uhulumende weZimbabwe uphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulo uhulumende lo sesizwe izithembiso ezinhle kakhulu but singabantu abahlanipileyo thina sesazizwe izithembiso zokuqala ngabe sihlala sizitshelwa njalo nje yona leli ibandla lezanu-P F. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha kumbe asebekwenzile ukuthi sithembe ukuthi bazaguqula izinto hhayi angubona njalo kuyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedile ngoba nxabe buye osomabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthi na sesithengisa injabulo nalokho sesithengisa kuthandabuza tobe sikubana sithanda ukhetho imazane ukudlalisa nje kwama-resources esivele singelawo.
Ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni atshiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukahulumente kaMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyaka enye. Liqhubekela phambili lisehluleka ukunqoba iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos emidlalweni yalonyaka eyeCastlick Laga Premier Soccer League. UJoseph Njanji usathulela lolu daba.
Isimo sengalani ngemva kwemidlalo yesithupha kusigaba seCastlick Laga Premier Soccer League siveza ukuba iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo emithathu. Le mihlomelo liyithwele ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa emidlalweni emithathu ukuthi kweminye emithathu linqotshiwe. Umsekeli weqembu leDynamos uNyasha Chiweshe uthi akaselalo ithemba elokuba iqembu leDynamos likhona lizavuka lincintise ukuphakamisa isicoco.
Hayi, mina ngikho yiphi ngendlela ithimu yenza ngakhona. Hayi, kare sisifayitela nje relegation. Mbona nje imali esikhona la sokufayitela relegation yinto esikhona ola kuphika. Hayi, into zivele zaphambaniseka kuphuma inkulumo zalo kade kuthiwe kabhadala imali zakhe lama-players. Ikwapho uphamansi yonke into akhona ukuthi every season kuyabuild i-team kahle every season kokubuya lilo kwezenini i-team kwakho because ama-players every season abaliwe inxa yokuthi abakhiphe imali.
Iqembu leDynamos leZPC Caraiba elihlezi emsileni wengalane elile miklomelo emibili yiwo kuphela amaqembu angakanqobi kwimidlalo yalo nyaka. Phezu kwengalane iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi esinqongweni ngemva kokunqoba eleHarare City nge-3-1 ngomgqibelo. Kwathi lelo ebelikhokhela emavikini ayedluleyo elenkeze Platinum lona laba ngutshikilobhanqa 1-1 lele Shabani Mine. Zombili izimbamgodi zelitshele Platinum zile miklomelo elitshumi lesithupha iqembu ngalinye kodwa ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lihlohleka nenye. Iqembu elisile ngesikhala senalithi ogunyulweni kwisigaba saphezulu elebulawa yesithi kuzamele libophe ziqine njengoba liyala lilokhu lisehla engalaneni yemiklomelo njengoba seliphenduke umthajuzwa. Abafana bakamasipala wedolobha lakobulawayo basendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo bele miklomelo emine. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe, uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Neymar elithi libisele ekhaya iziphepheli zohlobo lweRohingya ezimbalwa. Ikansili ebona ngezomvikela kunhlanganiso yamanyano ngomazwe omhlaba e-United Nations Security Council isisole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kule Mali sibika ukuba kubulewe isoja elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu walimala amanye amasoja ambalwa akuqela ayisikhombisa adabuka kwele France. Sesiyalitshayela ke ezomculo sitshaye ke iSoul Brothers like lizwele sibonga ukuthi sinambithe kancane. Ngokanda kanda labo phela ama Soul Brothers besithi uSomandla. Sengake hlukani wathi sikhangele ezinye indaba ebezigokela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzele abantwana idili yeHarare lamhla lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe elikhona kusasa. Umkhokeli welinye lamacele leMDC uNkosazana Thokozani Khuphe ubesesimthetho ndaba waphezulu oyeHigh Court lamhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi siphatha amandla zikahulumende ezethekelela eleBritane leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizinisi bakwanye bakwamanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olwevalelisayo onkepstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.